Izakhamizi ezixoxelwa umsakazo we-Studio 7 zithi kazivunanga lutho lonyaka kulandela ukungani kuhle kwezulu osekuthe iningi likhala ngendlala. Umnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi se-Wilonki phansi kwendunamathema uthi amabele atsha kulandela ukungani kuhle kwezulu.
Izulu lisuke lanyamalala sibili amabele sephakeme sezakhahlela ikakhulu indima zokuqala zasezitsha khonaphana phakathi kukadisemba kusiza umnyaka omutsha uJanuwari. Kwaba lelanga elikhulu kakhulu amabele lanazi atsha. Ngokunjalo-ke sikhangelela ukuthi uhulumente ahlenge uzulu wakithi ngokudla kokuncedisa. Ke kuphose bakithi ke kwehlukane le mvama le esiyijayeleyo ukuthi ukudla kwakhona kuza kukhetha.
Lanxa bekhala ngezulu elaba lilutshwane enqameni, umnumzana Colin Ngwenya oyisakhamuzi seMatobo eMarinoha uthi kibo izulu lisuke laba liningi kakhulu okudale ukutsha kwamabele.
Izulu libe liningi lagcina selitodisa konke okuyabe kodwa kukhona sikulimile besizamile mpela and abantu balime buhlungu ngabogajobho. Izulu leli ubuhle balo kithi lisiphe ukudla kwezifuyo, izifuyo hhayi zitholile ukudla lamanzi okunathi latholi. Sekuyamela ke sibone ukuthi ukusupplimenta lokhu esikudobhileyo sizosupplimenta njani, uncedo sizoluthola ngaphi.
Isiphathamandla senhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana emaphandleni, unkosikazi Juliet Nkuwane oyi-Women Development Association of Zimbabwe uthi iningi labomama lithole amagapha avuzayo ngenxa yendlala ekhona.
Kudura izinto ezitolo, impuphu ikhwela nsuku zonke, i-violence emakhaya iningi, abantwana bayatshayana, imizi iyadilika. Okulwisa abantu yindlala, imitshato idilika nje yindlala.
Umnumzana Miklas Ndlovu ongukhansila kawa-13 eGwanda uDumangoyo selaleziko.
Kuvele sibili ngiyabona umuntu esingathi kumbe umuntu ongaba le nhlanhla avune ama-50 kg amabili siyaba simtshayela ihlombe. Akulalutho sibili izulu leli liphambanisa abantu bese sikhangelela ukuthi khona lokhu okungathi usesekufitshane bazawina nanko lakho sokwala futhi akulalutho sibili.
Isiphathamandla sogatsha lwezokulima ezansi yamaNdebeleni umnumzana Mkhundulelwa Ndlovu uthi laloba besahlolisisa izivuno esikhona bakhona abazadobhadobha amabele lomumbu. Kusenjalo selimtshonele oqondani moyo umsolo okucatshangelwa ukuthula isandla ekudlongolweni kwabomama bemawane. Uqondani obanjwe ngabomalayitsha bemawane eBedbridge kuviki edluleyo selubhekise eGoli wethesha icala lokudlengulwa ugogo oleminyaka ephezu kwama-82. Umnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi semawane uthi iningi lijabulile ukuzwa ukuthi lubhinya sezimkhalele.
Abaze bamthola omama bebengasayithi ezinkulu bengasaye emfuleni sebehamba ngokuni bebaningi manje hhayi ukuthi ukuthi sukuza kangcono nangoba njiwe bambambe e-Bite Bridge yena lowo muntu ohluphile. Siyakubongela kakhulu, siyakubongela nabantwana bebengasekho free bengasahambi kuhle intaba abomama bathe ezinkulu ezintabeni bebengasayi entabeni zesaba ubhinya yena lo.
Uqondani kubikwa sevalelwe entolongweni njalo icala lakhe lizathoniswa phakathi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.